soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zika Ward 26 seNgethako Bulawayo zitshengisele namhla zisola ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lifuna kuncintise uMnumzana Norman Hlabane. Zona zifuna kuncintise uMnumzana Mpumelelo Moyo kusikhundla sokudinga ozamela lindawo ekhanselini ukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo.
Labo ayisibo bantu benhlanganiso yethu, ayisibo ma-residents njalo, ngabantu asasi labo ngo 2018 bahle bayala ukubuya emhlangweni basihlale ezindlini zabo.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela ezigabeni zabo ukuze benelise ukufinyelela lolu sizo kanye lokwelatshwa ngokuphangisa.
Ingabe kulesikhathi sokuthi ungelungekayo ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni, emadorobheni bahamba bayehlola, emakhaya ngabe lapho emakliniki ziyahlolwa bevukuzane ngoba isifo esibi, abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini bebalayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Izakhamizi zika Ward 26 eNgethako Bulawayo zitshengisele namhla zisola ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lifuna kuncintise uMnumzana Norman Hlabane. Zona zifuna kuncintise uMnumzana Mpumelelo Moyo kusikhundla sokudinga uzamela lindawo ekhanselini kukhetho lwama-by elections ngenyanga ezayo. Ibandla le-CCC belithe uMnumzana Mpumelelo Moyo wavuma ukuthiya lo mncintiswana ngoba sebencintisa sebebabili lo mnumzana Hlabane, kodwa yena ubikwa esithi kakwenzanga lokhu. Isikhulumeli sesigaba sakoBulawayo kuleli bandla umnumzana Sweden Chirowoza uthi umnumzana Moyo kanye lalabo abatshengiseleyo abasomalunga ebandla labo.
Labo ayisibo bantu benhlanganiso yethu, ayisibo ma-residents njalo, ngabantu asasi labo ngo 2018 bahle bayala ukubuya emhlanganweni basihlale ezindlini zabo. Njalo savela sawukhuluma emhlanganweni we-province kuma-minutes ethu ukuthi i-stakeholder ngeke waba umuntu owebandla eliphikisayo. Sithi ukuthi umuntu wezanu lo muntu ovela uhlangothi lukamonzora ngeke watholakala eseyi-stakeholder. Yikuzama ukuqila izakhamizi, yikuzama ukuqila isizwe seZimbabwe. Amalunga e-CCC esithi thina yi-Citizens Coalition for Change esiwaziyo ngamalunga athobekileyo alembeko alandela umthetho wephathi. Lokho kokutshengisela ukuzama ukuhlambaza iphathi ayisiwo mkhuba wethu esiwaziyo.
Kungabe kuliqiniso yini ukuthi kulokukhethana ngemihlobo lokuthi lanxa kwakufanele ukuthi umnumzana Hlabane ancintise njengoba kwakunguye owayengukansila waleso sigaba, kodwa kwakufanele abantu beqale bemvume i-confirmation njalo abantu abamvumanga?
I-confirmation le elithiyo sebevele bayiphambanisa ngoba i-confirmation ayisiyo nto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana le-party yethu. I-confirmation kubizwa ama-stakeholders, ama-residents. So zananzela ukuthi kuma-residents afane akwanisa ukuthi kube lamasotsha, kube lamatitsha, kube labo-headmaster abangama-civil servants. So siyabe singafuni thina ukuthi into ezinjeyana ziphume kuma-newspaper even ngaku-internet ngoba phela abantu abana ukuthi sebeyahlukuluzwa nguhulumende. So bona laba abathumeze ama-video baphambanisa umthetho wephathi njalo utshengisa ukuthi into yangkhona isiyo yephathi. Umthetho wethu wephathi ukuthi nxa kukhitshwa izinto umbiko uphuma through the communications department, ukhitshwa yimi. So khonoko usho utshengisa ukuthi into yavela yenzwa ngumpumelelo Moyo, yayingekho emthethweni. Kwakungamelanga ama video nalana abe khona umuntu yedwa angazake asukume athathe obhululu bakhe abe sesithi yena you are stakeholders ngeke savuma ihlazo elinjalo ebandleni lethu. I-confirmation process yinto enhle ebisungulwe ngubaba Nelson Chamisa esuke yaphamjaniswa njengabantu nalabo abathanda izikhundla kakhulu ngoba kathesi sokungcolile ibiyinto eyadimele ilethe izakhamizi ukuthi bezikhethele kuhle futhi kwaba labanye abayizihwaba abathanda ukuthi bebe yibo abathatha izikhundla besebethatha abangani babo bebabuthanisa bebathengela utshwala besithi kuthiwa ngama stakeholders yikho sokwenzakale khonapha enketha wathi 26. So thina njengebandla asingeke sakuvuma khonoko ngoba i-confirmation ayisiyonto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana lephathi yethu. Hayi ukuthi kule tribalism la ngamanga luhlaza ngoba uhlabani lo kaso wesishoneni uhlabani ngomunye walabo bantu abazibiza ukuthi ngabesisuthu njalo izinto benginkulumo elethwa yizitha ezingafuna ukubona abantu bebambene njalo ngamanga futhi aluhlaza ukuthi abantu be inketha bayaluhlabani into eyenzakalayo ukuthi kwaba lo muntu owabuthanisa abangani bakhe wathatha ama cellphone wathatha ama video waqamba amanga ukuthi izakhamiza sifuni uhlabani.
Lo umnumzana Sweden Chirowota isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni sakoBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mpumelelo Moyo ngalolu daba ngoba ubelokhe engakaphenduli imibuzo athe simthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi sisiya emoyeni. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokulungiselela ukhetho lwama-by-elections njalo akhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota kuhlelo oluqhutshwa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission. Unkosikazi Lilian Mlilo oncintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 enjube koBulawayo owayevele engukhansila walesi isigaba ekubandla le-MDC Alliance lingakabi yi-Citizens Coalition for Change uthi uphakathi kwala amalungiselelo. Waxotshwa libandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe selithe yena labanye bakhe emakhansilini kanye lephalamende ngabebandla labo abangasalandeli iziqondiso. Asezweni ingxoxo esiqhubele unkosikazi Mlilo kanye lamalungiselelo akhe.
Yebo, ngizangena kukhetho elizenzakala mhla ka 26 March. Ngizabe ngelabo mama abathathu engizancintisana labo lo baba oyedwa. Umama oqala nguMary Ncube owezanu PF. Owesibili abe nguEsnat Khumalo weRTZ. Kube sokusithi olandelayo omunye kube nguVisitor Ndebele weMDC Alliance. Kube sokusithi ubaba ngwezaphu uCasper Sibanda. Yibo abantu engizancintisana labo kukhetho lwama-by-election oluzayenzakala mhla ka 26 March. Ngendlela i-electorate eyazonda ngayo ngesikhathi ngikhutshwa esikhundleni bayangithembisa ukuthi hayi bazangivisela ngoba ngingumuntu owayesebenza kuhle lapho.
Khona vele ukususwa esikhundleni sakho wakubona kulungile yini?
Ukususwa kwami esikhundleni ngakubona kuyinto engaqondanga kakhulu ngoba kwavayoleta abantu abangivotelayo i-electorate yibo abangivotelayo basala bengelamkhokheli ngesikhathi sokuthi bona bekhangelela ukuncediswa yimi kodwa babona sengikhuchiyo basala sekungasela muntu obancedisayo. Mina ngakubona kuyinto embi kakhulu kuyinto engekho emthethweni njalo ngikhitshwa libandla engangingahambi lalo. Ngakubona kuyindlela yokuhlukumeza isigaba lokuhlukumeza mina njengomama owayekhe ngikhethwe ngabantu ukuthi ngiyebamela bengithemba bengazi futhi ukuthi ngisebenza labo kuhle njalo kuyi second term yami kodwa ngiyakubona ukuthi ngendlela abantu esigabeni sami abazonda ngayo ngendlela engakhuthwa ngayo hayi ngibona beza ngibise esikhundleni sami ngibuyele futhi njalo ngibabambe ewadini sebenze labo ewadini ngibona abantu ngendlela okwenza ngayo bazonda kakhulu ngoba umuntu wangikhipha esikhundleni angingenanga ngebizo lephathi yakhe mina ngibone ngani hayi konke kuzolunga mhlaka 26 I'm very confident enough ukuthi hayi ngabuyela ngiphinde ngibakhokhelele kuze kuyefika isikhathi kuvalwa sesilungiselela ukhetho oluzayo ngo-2023
aqhubeka njani amalungiselelo njalo lethemba lokuthi unganqoba yini sesikhangela abanye oncintisana la
amalungiselelo okhetho oluza kuba khona hayi ayahamba ngendlela eqondileyo ngoba kathesi ngilungisa ama-flyers lama-posters lama-t-shirts then sesizawenza i-launch ukuthi siqalise ukuyenza i-dot-com bona amalungiselelo aza kuba mahle kakhulu labantu bayaparticipate and abantu bayacooperate loba sokube le-change ye-name le-color but abantu beya-cooperating
lonke unkosikazi Lilian Mlilo okhankasa kusikhundla sokudinga ozamela uward 12 enjiwe koBulawayo unkosikazi Esnat Khumalo ozancintisa kukhetho olufanayo esigabeni sinye ekubandla le-Republican Party of Zimbabwe elikhokhelwa ngumnumzana Kwanele Hlabangana usanda ukutshela intatheli izindaba ukuthi ulethemba lokuthi uzanqoba ancintisana labo uthi amakhansila edolobho lakoBulawayo ayehluleka ukuhlanza idolobho njalo lezikolo azithuthukanga cha lokahulumende olubona ngezempila kahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 embikweni owethulwe izolo bathathu njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phosa amakhulu amabili i-165 asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine i-4.2 million uhulumende uthi lanxa amanani la esehla abantu kufanele belandele iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 behlabe ijekiseni le ngobuningi babo ukuze kube le herd immunity. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhuphuka kwezehlakalo zodlakela lokungahlaliseki elizweni leBurkina Faso sokubangele ukuthi abantu balelo lizwe bayidinga ukuphepheli emazweni angomakhelwane. Lokhu sokubangele ukuthi ingxabangxozayo esigabeni seSahel ibahe ngoba impahla zokusebenzisa kanye lokudla zingeneli. Abakhokheli ababili abasesigabeni seEurope bakhangelelwe ukwethekelela isigodlo seRussia leseUkraine kumalanga alandelayo. Ukuyakhulumisana nabanye babo ukwenzela ukuyekethisa abathi imizamo yeMoscow eyokuhlasela ele Ukraine. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe nisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Abesifazana abahlala emaphandleni bathi kuyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi balomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika lasezibhedlela ezigabeni zabo ukuze benelise ukufinyelela lolu sizo kanye lokwelatshwa ngokuphangisa. Lokhu kuvele ngesikhathi kunanza ilanga leWorld Cancer Day izolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Unkosikazi Matilda Dubo odabuke insiza South uthi azitholakala indawo zokuthi bayihlole eminye imikhuhlane yemvukuzane ngemithina ngaphandle kwevele kuphela. Kungakho ukuthi kuyadingeka ukuthi labo bahlole lo mkhuhlane emaphandleni ukuze bathole ukwelatshwa kusesemasinyane.
Ingabe kulesikhathi sokuthi umbe kumbe kanye ngemva kwenyanga ezintathu kube lokuhlolwa njengemadorobheni. Emadorobheni bahamba bayihlola emakhaya ngabe lakho emakhaya kliniki uyahlolwa imvukuzane ngoba isifo esibi yikho siyacela ukuthi ngasiyalamulekelika kube lokuhlolwa abantu bahlolwe ukuthi kabalayo yini kumbe balayo la uzuze sukhululekile ma usuhloliwe siyanxusa uhulumende kulokhu omelele zempilakahle ngoba ngumkhuhlane obuhlungu ungawukhangela xa ubambe omunye umuntu kubuhlungu kakhulu
Unkosikazi Siphathiswe Nkalo esilikwe uthi lanxa bezempilakahle bayake befike emakhaya abahloli wonke umuntu
ukubuya bayabuya sibili abazohlola lapha ekliniki yakithi bayabuya bezohlola i-cancer ngithi but nxa befika bafika bakhethe bathi bafuna kuphela abaphila negciwane le-HIV so ukuthi uhlelo lwangikhona luhlelo luphi njani hayi lama ngikwazi kodwa bafika bekhetha besithi bafuna abaphila negciwane le-HIV okungakuthi abaningi abangekho kuhlelo lwe-HIV abahlolwa vele abakaze bahlolwe kukanti vele siyakwazi ukuthi i-cancer isigcwele kubomama abaningi abakwazi ukuthi bakuhluthisile
umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Cabangu uthi akulasizo olutholakala emakliniki amakhaya
so sizithola sinobunzima kakhulu ngoba umuntu ma ngabe ebe ecabanga ukuthi angabe enayo i-cancer kumele ukuthi azaye emadolobheni aye emadokoteleni la azokhupha khona imali ukuze akwazi ukubana afakwe emtshineni emkhulu ahlole ukubana i-cancer unayo ngoba la emaklinikhi wethu asinayo imitshina yokubana abantu ba-check-we yilo uhlupho esizithola sinalo kakhulu noma ungaba educator labantu ubatshela ukuthi i-cancer izigaba ezinjani i-cancer itholakala kuphi nakuphi kusuke kungasekho lusizo ngoba usukungela nto ongabasiza ngayo
kungakho uthi kuyadingeka ukuthi ukhase odokotela abazingcithi ngomkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela ezisemakhaya
ma ngabe kungenzeka uthole lawo abantu abavele beyibo abaziyo nge-cancer kangcono abangamadokotela bakwazi ukuthi bafakwe endaweni ezisemakhaya abazofika bekwazi ukubana lento le ithestwa kanjani sibe labadokotela abaqeqeshileyo abaziyo ngalo msebenzi we-cancer Ngoba manje mawungaye eclinic ulwazi lwangkhona ngibone ngathi lufishane kakhulu ukuthi lifinyelele abantu labantu mabe ngafakwa emakhaya barolwe out bakwazi ukuthi bahambe betest abantu emakhaya abo bebacheke ngoba abanye abantu thola ukuthi sebengabantu abadala abangakwaziwe lokuthi umuntu asukumela akhona ayo emtholampilo
umqondisi wezempilakahle ezansi emandabeleni unkosikazi Rudolph Kotore uvumile ukuthi abalayo imitshina yokuhlola kanye nokwelapha imvukuzane esixhwalile uthi kodwa balazo indawo zokuhlola imvukuzane ezibhedlela ezikhulu zemaphandleni lo nyaka umkhankaso wokulwisana lo mkhuhlane wemvukuzane unanzwe phansi kwendikimba ethi closing the cancer gap okuyinkuthazo kubo hulumende ukuthi bethulele wonke umuntu inhlelo zokwelathwa lomkhuhlane ngokulinganayo ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemadlawondeni egwanda ngu-albert ncube
siyabonga albert ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikachris kande we-studio 7
ngali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa nomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemathebeleleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabili-ke isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota uregister ukuvota kulalaba aba-actively involved in discussion encouraging it, would not. Don't, because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals eMathebeleland ababafaka kuma positions of influence both in PFCCC and to some extent even ZAPU and other small parties. So iparty le encane le okuthiwa iMRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy. At the end of the day wavota nothing happens kuthi umgwaqo wetsholotshi esabe kushuyisichibi nje weplam tulimele akulamuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland. Abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on. Bagijima abantu beMRP bebanga imisindo besithi manje why ukhashwa abantu laba lalapha lalapha. Okwesibili njengoba nitheka ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi ma ngisuka lapha kuthiwa kangiyerejista ukuvota ngirejistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengikhalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga. Ukuvota akunginikezi mali, akunginikezi isinkwa, akunginikezi noma izuka. So bazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla. So into yakhona ikabili njengoba ngishilo, and at the center of it all is the fact that akula i-meaning to i-election. Ayisizi ngolutho, isiza laba ababe bedinga ukuthi bavotelwe babe ngo-deputy here and there, which is very sad.
Khona okungabakhuthaza ukuthi bayevota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni seMandebeleni, bengaya mvotela yini abantu nxa umuntu khokhelela lo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU PF.
Angikholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota. Abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa ye-experience yabo. Kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezitshintshe, hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bhekane i-CCC. Abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi laba kudlaliswa isikhathi. I-example enkulu nguNkosana Moyo olishona according to isintu, ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angithi. Kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial bathi liNdebelele nguNkosana shonela kula Nkosana eMashonaland. So bayali ukumvotela. Abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake iNdebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe awasoze bamvotela. So bayezani basuka-ke labantu bamatamatisi baye ematamatisini bayethengisa amatamatisi ngoba besazi ukuthi we are wasting our time. Abagcina bengavoteli labakibo leZAP bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi. Into leyehlula uJoshua Nkomo le. So lina litshela ukuthi selingavotela emarondera leli evumba amarambi afungwa. So babhizi nje bazivulela impilo zabo, abanye benza le i-active resistance, we are not going to participate. That's what happens in Matibeleland. So ukuthi ungathintwa nje ukutshintsha igama kuthi sokulokhuphe osengumphokeli we-CCC ezongeza uchamise engasukuma ngathi sesisapota ukhuphe ngoba ngithi uchamise uthi ebona ukuthi sokungena ukhuphe wasuke warivela against ukhuphe. Babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa wena oyale oyale, hayi bade kothi sithengise amatamatisi ethu. Ukutshintsha kwe-attitude abantu abalimele labo yabona umuntu oyabe ne-even ithoma ye-experience yempilo yakhe as a whole tribe okwenzakala kuJoshua Nkomo, okwenzakala kubonkosana Moyo manje and things like that. So into engabakhuthaza yi-overhaul, ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland, baqale manje ukucabanga kahla, kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela ilokhuyani iZimbabwe. Babona ukuthi i-attitude yabantu le isitshintshile, otherwise without that village abantu beMathebeleland basarendile. Abaningi bangkhona, abaningi they are actively involved in resisting, bayala ukuvota for those two different reasons that I've given.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga, ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe, but kuyabe ngenkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe uwo wonke umuntu, abantu bantshintshe i-attitude yabo. I-America ithe ma isenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba base bephakathi kwenkinga. Ama-Republican bebajikele zilipini ezinzima kabi.
Lo-ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sifiso Akbetoroka uMandlovu, yena oyingcwethi wezomkhuhlane wengqondo.
oyisebenza kwele Bhilithani njalo osehlala ekhaya eZimbabwe.
Ngaba lenhlanhla ukuthi ngathola i-opportunity yokubambana labanye abangani bami labo abangama mental health nurses e-UK. Kodwa lapha eZimbabwe besibabili kuphela kunhlanganiso yona leyo esayibumbayo okuthiwa yi-Mental Health and Learning Disabilities Action Group. Yikho ke sasesinxusa abantu nje jikelele. Abantu laba, they didn't have to have i-qualification yokuba ngu-nurse, but just a passion and a desire to work with abantu abalama mental health issues.
Abantu bayeza ngobuningi babo, kumbe abantu lokhu bengafuni ukuthi kuphumele egcekeni lokho.
Ngibona ingani abantu ababuyi ngobuningi babo. Njalo kula ma-challenges esingathi ngesikhiwa i-stigmatization, ukuthi abantu bakubona kufanele kube yimfihlo yabo, babe lenhloni zokuthi mhlawumbe bazise omakhelwane kumbe bahambe esibhedlela. Thina lapha kobulawa kulesibhedlela esikhulu okuthiwa yingutsheni, abantu balokwesaba ukuthi enhlanyeni, just like i-cancer, kulama-cancer achiyeneyo, kuyafana lama-mental health problems. Ikhona okuthiwa i-depression, kukhona okuthiwa i-schizophrenia, kukhona okuthiwa i-dementia, lokhu okuhlasela ikakhulu abadala, abantu ngasebekhulile sebekuma-70s, 80s, 90s, age, lakho is part of i-mental illness. So thina inhlanganiso yethu ngeyokuthi sifundise abantu kuma-communities ukuthi i-mental health illness kahle kahle vele kuyini, ivangelwa kuyini, ivikelwa njani. Nxa kuyukuthi sehlulekile konke lokho kuvikela kwamhlasela umuntu, usizo lutholakala njani? Ngoba kwesinye isikhathi abantu balakho ukuthi babone ukuthi lapha kule nkinga, kule challenge, but bengabi lolwazi ukuthi actually although kule nkinga, kule challenge, there is help out there. Bengahamba bahambe kudokotela wabo, ku-GP, bengahamba ekliniki bayecela uncedo, bazabatshela ukuthi umkhuhlane onje, umkhuhlane wengqondo, uncedo lwakhona lutholakala ngapi. Kulezi nsuku senginanzelela ukuthi kuma WhatsApp platforms, kuma Facebook page, you know, at least maybe once a month or once every other month, akuswelakali isikhalazo, umkhosi ovela kuma families bekhala ukuthi ukhulu ulahlekile, ugogo asimboni. And izikhathi eziningi ukhulu logogo laba babedinga sebelahlekile, balawo lo umkhuhlane okuthiwa yi-dementia. Ikakhulu abantu abamnyama asiwazi njalo asiwunanzelele. Nxa sikubona ekuqaleni kwawo siyabe sicabanga ukuthi vele umuntu omdala uyakhohlwa. Kwesi sikhathi uzosothwa uloyiwe, singaze sadinga usizo, sidinge usizo sekonakele, ugogo uselahlekelelwe 2-3 days engalalanga ekhaya, ule 2-3 days engabonakali. Sadly, on one occasion kwaba kubi sibili, omunye ukhulu watholakala esefile. I-COVID yenze abantu abaningi ba experience i-stress, ba experience i-depression, ngokulahlekelwa, ngokufelwa izihlobo, imisebenzi. Ekufelweni lapha sikubonile ukuthi ngesikhathi sama-lockdown abantu bebengavunyelwa ukubuthana, kwenza labo abafelweyo basale bezizwa bengaduduzekanga. Konke lokhu kuyakhoza i-depression. Sizabona ukuthi there's going to be an increase in the incidence ye-depression, kodwa angiboni ukuthi abantu bazabuya ngobuningi babo bedinga usizo, bedinga uncedo. Yikho ke ngibona kumele abantu sifundisane, sikhuthazane ukuthi hayi, uncedo lukhona for abantu abangaphathekanga, abakhahlamezwa ngumkhuhlane wengqondo. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Sifiso Akubetoroka uMandlovu.
ebesixoxa layo kuhlelo lethu oluphathelane labesifazane. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abesifazane abahlala emaphandleni bathi beyadingeka ukuthi kusungulwe inhlelo zokuhlola abantu ukuthi banomkhuhlane wemvukuzane kumbe hatshi emakilinika nasezibhedlela. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.